o eindebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwanga zomohle holamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey bakithi izinto bakithi la ndiyazibona izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi athiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu PF. Induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokukwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Hey bakithi izinto bakithi la ndiyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi athiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami i-MDC Alliance ngamshuwa liyakwazi ukuthi ba-anawunsile ukuthiwa khona sile demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuza suthu, nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho ngoba umthetho uthona, bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration mabekhuluma yes, but on the ground the situation is different. That's what I'm saying. yalandela ukuthi ngebudiriro abantu kade bepaka amatshe emgwaqweni amapolisa ayethi to move in and disperse these and of gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zekulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli beMDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledale lephalamende kubandla leMDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiyo mapholisa oqobo.
Dinaste singena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini, bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilitiliya ngaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe, so abantu bagcine sebuthana laphayana enasi nge-Market Square laphaa, basebeqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordland Square. Ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tiergas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba sesithi imota zethu ongathi ugashana ngoba sesizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besiya khonapho kuchayi icathulo abanamabhatons but engikubonileyo mina abantu abaningi adire kuyuniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-behave yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade bechaya abantu?
Socha sibili bathi wama uniform yikwe ngubondileyo mina ngoba amapolisa polisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane lapho ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume nendadi igcwele amapolisa okuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babapho ukuzimela athi bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapolisa polisa
ukuthi aso basekeli bezana uPF laba okuthiwa ngama-youth militia.
Kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba sebekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela se-Africa inti square ukhona omnye wade umpolisa wade tie umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhoboyekoulecrowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile beMDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze kuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentathelizindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba phandle owenzelwe emzini weMilton Park, umkhokeli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
The creature of a settlement that has to come through comprehensive reforms.
Yebo, liza kubona lokho kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha ngohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili siyabe sisegwelu ngolwesithathu emashingo ngolwesine emdare. Amadolobho lawa azanikezwe ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amachumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa oludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzuwe ekhathaze kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeyo zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sibona ukuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, i-fuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla leZANU-PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hatshi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC lozulu weZimbabwe jikelele abahlala kwele Bilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Siqoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBilitane, unkosazana Kimberly Bebe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni khulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Thi siqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapolisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubachaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapolisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singachaya umuntu, asizange sichaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully siyenze peaceful protest. Amapolisa sacoca-coca lawo, amapolisa asilinda ke. And then amapolisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu kupetition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi beli bangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokhe bekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane. Abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla, abantu bathwele amabhana, amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media. Abantu baphumile sibili, abanye basuke eKhatshana, abanye basuke Portsmouth, abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon. Abantu babuyile ngempela.
Unkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela, umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Womera.
Kuyini okulethayo lapha nasesigodlweni e-Washington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hheyi bantu benkosi, sicela kungena enhlizweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphilayo akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu okwenzekalayo lapha e-Washington DC? Ubona ngani kuyasiza?
Kuyisiza, kuyasiza.
Ngani usitsho?
Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthule umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu, uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye otshengiselayo namhlanje, isifiso sabe yisiphi?
Isifiso sami ngizothi siphileni impilo yokuthi khona uzitshele wena ungumuntu ukuthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hayi ukuthi ngiyeshophu ngiyehluleka ukuthengisa, ukuthengela abantwana izinko.
Ubona ngani yena umnumzana lo osemshamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifezeke?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena umnankadwa-ke
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso, ngoba ngesikhathi engena yena ukuthi khona ezitshela yena ukuthi nguye osengu-president, wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe sitshengisele ukuthi khona hhayi useletha impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo, instead izinto zatshintsha, udube wawangikhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayena nalokho okwenzakala khona namhlanje?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele ukuthi iphuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ozihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuchidu felisi ukambelana lembele ya kwenye ZANPF ngoba nga yena u president wae kulume wati yena nga ave kengiselugwe mtepeni abantu bayavunyezwa sokuza kwetusa kuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapolisa libalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa vele besithi funa umthetho wakhona ozaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugceni so soyitshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu PF.
Leliqiniso ngoba mina ngithe ngimi khona phana isimi nje labantu ngilo council wami ngimtshenga sithi laba bagqoke uniform lesibona le ngaso mapolisa angathi amasosha bebezimele nje kusho. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota lezana yiyo ekhamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye ukuthi okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwizanu PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba isikhathi eside abantu behlezi phansi bezihlabelela kungenzeke lutho kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livestalk namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilichiyomi lasifica mnembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanje unkosikazi Gladmore Mushowe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi ncube lo chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Luiza Kamiza zethu siqala lo linduna uKhayisa zigwetshe kweminyaka emibili inyanga ezisithuba zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bele cala elokudiliza impahla ngomlilo okanye i-violence. Then ezinye inyanga eziyi-18 kuthiwa fanele beyenze i-community service ezikolo nasezibhedlele entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele bethola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief even engayejele bese sitshele size amaphepha eyaphila ngobe ubethemba sithi kakhanya ngaso zithola i-justice sibe siqalile vele kusebenza amaphepha eyaphila ezahambisa e-court kusobala kuwonke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye sitikileyo esade sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa undiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele iDale ukuba uNduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka. Leli lidlala telalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle sifike hayi, labantu sebejayele sebesijayele, hayi siyawuqhuba sifike, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubodinga sibhoda sibuya siye sifolya forward nowanje.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Asibabuya ngokuningi sila abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yeyona la mafuta ngezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangakhi?
Ngangaphamba nithi ngibona ingafika kubo 89 khonapho.
Ontambo kutwa wakabone kwa nembonje usiende oche pereka zubona. Ntambo kutwa wakabone kwa nembonje usiende oche pereka zubona.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli, lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyandisukwathengisa kugrama kuzetemthi grama, but manje asokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abathi ngabe thola inumba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
0777 81 34 534.
Akuziphinde Ncube.
0778134534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalapha ya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunu Zose. Kwejani band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.